Lokhu kuphume emhlanganweni owenzelwe kobulawayo oyenhlanganiso ezizimeleyo zisethula izikhalazo zazo kunkokheli ye-commission ebona ngokuthula lokukhumisana umlotha elizweni e-National Peace and Reconciliation Commission. Izakhamizi zakobulawayo ziveze ukudana ngemva kokuba umgcinisihlalo wale commission uJustice Selonare ehluleke ukuphendula eminye imibuzo esithi uzamele ayidlulisele phambili kumsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Kembo Mohadi. Abakade bekulomhlangano abajabulanga ngempendulo kaNare njalo bamsole kakhulu bethi kusobala ukuthi ikhomishini le ayisebenzi izimele. Omunye wabo ngumnumzana Mbuso Fuzwayo wenhlanganiso eyebhethu likaZulu.
Futhi ukuthi ngaphansi kukabomohane but thina njengabantu abalobesisekelo seZimbabwe kasikukhangelelanga ukuthi daily uma sobe crisis lesadengwayo esikhangelela ukuthi li-acte njenge-independent commission. Umohadi liyambona kodwa ukuthi lisitshele ukuthi limkhangela ngoba into liyi-political. Asikumthi sikekwazi ukuthi le-commission e-independent. Kona lokho sikuemphasize i-independence ye-commission it must be clear ukuthi i-reporting structure yokuthi kufika njani ku-central government is something else but sesikhangela ukuthi matter sokule-crisis sibone i-role ye-commission isiba clear.
Umnumzana Wilmo Gurura owenhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association uthi akaboni kungumqondo olungileyo ukuthi kusetshenzwe labantu abasekela uhlangothi oluthile.
Makuzaba independent yinye organization engelabo abantu abakuma-politics. Ngoba makungaba njalo kuba nzima ukuthi umuntu ezikhangele ebe sesitsho ukuthi yena ngiyophambanisileyo ngeketsho. So kungcono kube omunye umuntu okakwanisa ukuthi ekhangele indawo zonke.
Unkosazana Lucy Moyo isakhamuzi sakobulawayo uthi i-commission kumele isebenze izimele.
Hayi, indaba yakhe ayicaci ngoba ma kuthi into e-independent akulasidingo sokuthi ayiripota ku-vice president. U-vice president se-president ungena ngaphi endabeni e-independent khona ku-chair man la ngoba ma kukuthi ngoku-independent akube independent u-vice president kangeni ndawo akube ngokwakhe yena.
I-commission ye-NPRC isisolwe kaningi ngendlela eqhuba ngayo umsebenzi ngoba lanxa ingaze yamukele izikhalazo akula kujeziswa loba ukuthonisisa kwalabo abaphazamisa ukuthula elizweni lokudala ingxabano. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.